Endabeni zethu lamhlanje kuqhubekela phambili ukusilela kwemali eZimbabwe njalo sekukhuphuke isondo sama bond notes abantu baqhubekela phambili bethokoza lesihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi abantu abaningi bathi bekunzima ngosuku lwekhisimusi ngenxa yokuswelakala kwemali eZimbabwe ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngekhefu lekhisimusi sicela lisithumezele inombolo zenu ukwenzela ukusilifonele Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukusika uWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.